So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Kela ngenjabulo Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 8 kuMpandula 2021 ngusethandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Singani ontanga abaningi abakwaminyaka engu-18 abanazithuba. Sikhangela ikakhulu ukuthi from unyaka ka-2018 lapho esabakhona ama-elections esaba lama-elections kusiya ku-2023 sibona ukuthi kulamanje ontanga abangafika mezingathi-2 million.
Ibandla le-MDC Alliance lithi iningi ikakhulu kwabatsha liyehluleka ukubhalisa ukuthi livote ngenxa yokuswela izithupha, njalo abanye abalancwadi zokuzalwa ngenxa yezizathu ezehlukeneyo.
Amatishara angaholiyo akhalele ukubana holisa imali yawo abayifunayo, wehlula bafosezelwa ukuthi bahambe. Inhliziyo zabo zingakhululekanga, zingathabanga, zikholona. Kambe nalo umntwana ofucelwa kangaka esikolweni enezihlupho ezingaka ngapha wesaba ikorona.
Abazali bakhuthazwa ukulungiselela abantwana ngokudingekayo ukuthi bazivikele ku-COVID-19 kulandela ukuvulwa kwezikolo ngomvulo. Abantu abaningi bathi kumele inkokheli yomdabu yehlukane lezombusazwe ukwenzela ukuthi kuvotwe abantu bengabanjwanga ngamandla, ikakhulu emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC Alliance lithi iningi ikakhulu kwabatsha liyehluleka ukubhalisa ukuthi livote ngenxa yokuswela izithupha emahofisini kahulumende, njalo abanye abalancwadi zokuzalwa ngenxa yezizathu ezehlukeneyo. Lokhu kuphume emhlanganweni ibandla leli eliwuqhube lentathela izindaba namhla eHarare, lapho eliveze ukuthi abantu bahamba imango emide ukuyabhalisela ukuvota. Unkosikazi Ellen Shiriyetenga, umsekeli kamabhalane obona ngenhlelo zokhetho kuleli bandla, uthi bakhulumisana lohulumende kanye lenhlanganiso ebona ngenhlelo zokhetho iZimbabwe Electoral Commission ukuthi kulungiswe lolu daba.
Ngoba khathesi sikhangela lelo hlelo lwe-delimitation oluzakhangela ukuthi abantu esigabeni ukuthi i-province ukuthi ithole ama-seat amangaka, ama-constituents kumele ube sikhangele abantu abarejiste ukuvota. So ngenye into ade sikhangele ukuthi indaba yokurejista ukuvota, njalo lendaba yethupha ukuthi khanye ngani ontanga abaningi abakwanisa iminyaka engu-18 abanazithupha. Sikhangela ikakhulu ukuthi sifanisela from umnyaka ka-2018 lapho esaba khona ama-elections esaba lama-elections kusiya ku-2023 sibona ukuthi kulamanje ontanga abangafika maybe singathi yi-2 million. Bona laba 2 million iningi laba abarejistanga ukuvota ngendaba yethu abanazithupha. Njengoba siya ku-2023 njalo, abantu kumele nonke umuntu olelungelo lokuvota kumele irejiste. Sikhangela ikakhulu entweni ezenzakala ngoba njengebandla le-MDC sikhona siyangena ezigabeni sizama ezingathi lokho kumobilize abantu ukuthi berejiste ukuvota. Singathi ama-registration center ama-registration centers ayi-73 esikhangele elizweni lonke, but sibona ukuthi ama-registration center onalawa abantu kabawafinyeleli ngoba ezikhathini eziningi akhatshana. Ukukhangele nje ukuthi for instance ngasikhuluma nge-Victoria Falls, i-Victoria Falls kayina center registration center, but nxa umuntu efuna ukurejista ukuvota kumele egadi imota ehambe wayo or yikhole district center yezek which is engamakhilomitha ezingathi 100. So abantu kabafinyeleli khona ukuyarejista. Njengendaweni ezinjengeSlovela kayina registration center, so umuntu nxa efuna ukuyarejista ukuvota umele gati bus ekhwekhwe yikho kule senta yeregistri. So sibona ukuthi ngezinye izikhalazo zethu ezinjenge-MDC Alliance sithi hayi, into leyi ingethule ukulungisiswa kahlesi kuzahlupha phambi, ikakhulu nxa sikhangelane lo hlelo lwe-delimitation njalo lokuthi siya kukhetho luka-2023.
Izikhalazo zenu lezi lizazihambisa yini kuhulumende, njalo lizafaka umfutho bani ukubona ukuthi ziyafezeka? Kukanti libona ingani uhulumende engakulungisa lokhu?
izinto esizenzayo njengibandla leMDC okunye sibhalele yona izethu ukuthi izikhalazo zethu lezi izethu kayihambe kuwodi lewadi berejista abantu ngoba abantu kabafinyeleli kuma-district center enye into esiyenzayo yokuthi ama-members ethu e-parliament sikhulume labo ngento abazazama ukuyihambisa khona ngale parliament yonso bebone lezekhu ukuthi beyi-ingeje e-parliamentary level bezama uku-enfopose ukuthi kulungisiswe njalo the ministry e-responsible ngodaba lona lolu ibona ukuthi iyancedisa njani particularly indaba yezithupha i-home affairs ministry edila ngakho bebona ukuthi abantu bathola njani izithupha ngoba sikhangela kakhulu ukuthi kulalaba aba-affecta i-cyclone Idai ukuthi iphinge ngale iningi balahlekelwa zimpahla zabo okugoqela izithupha kumaJebelelend kubo umaJebelelend South ngale maJebelelend North labo-Midlands udaba le-Guguraund okokuthi abadala bafa ngebabulawa ngesikhathi se-Guguraund kuba nzima ukuthi ontanga abasalayo ukuthi bethathe izithupha khona bezarejista ukuvota kumbe benze njalo eminye imisebenzi efuna izithupha.
Lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga umsekeli kamabhalane obona ngezokhetho kubandla le-MDC Alliance esixoxa laye eseHarare. Abogatsha lwezempilakahle bathi kulabantu abalitshumi 10 ababulewe yi-COVID-19 izolo ukuthi abalikhulu lamatshumi amabili lanhlanu 125 bafunyanwa belegcikwane leli kwabahloliweyo ngoku gqitshwa kosuku lwayizolo sebeyizigidi phose ezintathu 2.7 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 lokhe laqwalayo lolu hlelo ezimbabwe sebephose bafike izigidi ezimbili 1.7 million asebehlatshwe ijekiseni yesibili. Bakhuthazwa ukuthi belungiselele abantwana ngokudingakalayo ukuthi bezivikele kumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi izikolo zivuliwe ngomvulo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ise-Plumtree.
Iningi labazali liveza ukukhathazeka ngokuvulwa kwezikolo ngalesi sikhathi eleZimbabwe njengawo wonke amazwe womhlaba libhekane yikuhlaselwa yi-COVID-19 kanye lodubo lokuqansa kwendleko yokuhlawulela imfundo. Umzali olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi njengabazali bakhathazekile ngesimo sezikolo ngalezi zikhathi zokumelana le-COVID-19.
Hey, sibona ukuvulwa kwezikolo bakithi okuvulwa phakathi komkhuhlane ongaka owesabisayo wesatshwa ngumuntu wonke kodwa sibona abantwana kuthiwa bavula izikolo besiya ezikolweni ezingahlanjululwanga umkhuhlane lo besiya ezikolweni ezingabaphi ama-masks bengala ama-masks amatishara angaholiyo akhalele ukubana holisa imali yawo abayifunayo wehlula baphosezelwa ukuthi bahambe bayifundisa inhliziyo zabo zingakhululekanga zingathabanga zikhonona kambe nalo umntwana ofuqelwa kangaka esikolweni elezihlupho ezingaka ngapha wesaba ikorona ngapha utitshara wakhe kasuthisekanga ngeholo.
Unkosikazi Thobekile Ndlovu u-District Health Promotion Officer eMangwe ngaphansi kogatsha lwezempilakahle ukhuthaze abazali ukuba loba kunzima okungakanani kabalungiselele abantwana ukuzivikela ku-COVID-19.
Njalo futhi esikolweni sikhithila akuna mntwana ongena esikolo engela face mask. Angithi i-face mask yakho mama ayimkwani umntwana lona yaku grade 1. Ngiyakwazi ngicela libathungisele ama-mask abakwanayo. Uyathola umntwana esethwele nzima esikolo sezayibambe ngesandla. Angabonani imoto yesibhedlele engasethwele nzima umntwana. Ezinye ngezinamarekeni angasabambiyo komama asenzeleni abantwa bethu kuhlanje ukuthi laya efunda echelezile labanye abantwana esikolo. Siyakwazi ukuthi abanye abantwana bahle kahle. Ilungisele umntwana wakho nakahambe nezinto ezenele. kwethu.
Unkosikazi Ndlovu ukuthaza njalo abazali ukuba bahlale belamanzi zikhathi zonke.
Senza kuya kithi abadala bomama sifakele nozigubhukiye emagedini emasangweni ethu emakhaya. Ukwenzela ukuthi abantu abafika emzini wakho bangene sebegezile izandla bangakufatheli igciwane le-COVID-19. Angithi nabathengisa emashopu bakuzigubhukiye phandle bageze izandla bengene eshopu bangathengathenga nawe uthatha amanzi alesophu uhlikile i-counter yakho ukungena kumhlala
Abogatsha lwezempilakahle baphakathi kwehlelo lokuhamba belimukisa uzulu nge-COVID-19 njalo bekhuthaza abazali ukuba baqhubeke belandela iziqondiso zokuzivikela kulolu bhubhane njalo bahlale beqaphele izibonakaliso zalo umkhuhlane. Uzulu ukhuthazwa ukuba ayedinga ulwazi ngalolu bhubhane emtholampilo oseduze laye. Ngimele iStudio 7 iseKwite Plumtree, ngingu Anastasia Ndlovu.
Iningi labantu eZimbabwe lithi kumele inkokheli yomdabu yehlukane lezombusazwe ukwenzela ukuthi abantu bevote bengabanjwa ngamandla ikakhulu emaphandleni. Lokhu kuvezwe inhlanganiso ye-Afrobarometer isanda ukuqhuba uphenyo eZimbabwe. Impumela yophenyo lolu iveza ukuba abantu abedlula okuyisilinganiso sokungamachuma yisikhombisa ekhulweni bafuna abalisa osobhoko lenduna bengangeni kwezombusazwe ukwenzela ukuba bavote kuhle. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lomnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi kwezombusazwe.
Nami nivumelana lalokho okuphandiweyo okuveza ukubana iningi labantu alivumelani nokubana inkokheli zomdabu zibe yingxenye yombusazwe umbangazwe ikakhulu ngezepolitiki, ngoba isisekelo sombuso asivumi vele ukubana abakhokheli bomdabu babe yingxenye ezintweni zombangazwe. So ye, lami ngithanda ukusekela khona lokhu okube yimpumela ekuphandeni kwe-Afrobarometer.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe besixoxa laye okobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okubandlale zanu PF.
Izinduna zethu kulotshiwe ukubana kumele besebenze njani, baziphathe njani. Ngakho yinto esemgcekelileyo okumele ngabe iyenzakala. Akulantembi ukubana izinduna zikhokhele izigabeni zabo. Thina singabantu bomdabu, singabantu besintwini esikwazi ubana kumele siqakathekise ubukhokheli bezinduna. Ye, kungakhulunywa okuningi ngokwepolitiki, kodwa into omele inanzele ukuthi wonke umuntu uvele ucina ethatha uhlangothi oluthize. Ngiyazazi izinduna ezisekela ibandla eliphikisayo ele-MDC, njalo ngiyazazi izinduna ezingabe zisekela ibandla elibusayo ele-ZANU-PF. Okuqakathekileyo ukuthi bona lokhu kumele bekwenze enguye yena ngokwakhe mathupha umuntu, mhlawumbe nemuli yakhe, hathi lesigaba sonke. Kodwa ke kuvamile ubana ucine kutholakala ubana omunye lomunye ucina edonsela ingubo ehlangothini lakhe lapha abe eme khona. Angazi ukuthi into engabanjwa kanjani leyo ke, kodwa okusalayo yikuthi kona akumelanga vele khona kube lo muntu ohlukunyezwayo njalo obanjwa ngamandla ubana ayenze into engekho emoyeni wakhe.
Awuboni ukuthi kuyagadaza sibili? Siyabona ukuthi kona kokujoka ukuthi umuntu nxa sengale ebhokisini yenza okufisayo, kodwa phela nxa ezwile phela ukuthi induna ithini labanye abathini balandela khonokho kwesinye isikhathi. Phela
sikhangela ubana at the end of the day nxa umuntu engena ukuyavota ku-ballot box umuntu ungena eyedwa. Ngakho-ke kutshengisa ubana umuntu uzazenzela yena akuthandi naye, noma angaze atshele lokhu angabe kutsheliwe ngaphandle, kodwa nxa usufikile phakathi laphana uyenza wena okuyabo usenhlizweni yakho obona nganto kuyakusebenzela njalo kuyakuhambela. Pho nxa sikhangele khonoku yikho lapho kukhangela khona umuntu kona ngapha kuma-rural provinces, ama-province ethu emakhaya ngale ayo angu-8 out of 10 abaningi babantu ngale baphethe kuhle libandele libusayo yikubona beyala behamba beselivotela kunganakelakile bana kulokubanjwa ngamandla kumbe kulokuhlukunyezwa bana benze khonokho noma nje ungasoze uhlelo okuzinto okunjalo bana kule ndawo lapha mhlawumbe abantu abagcina bengani bayabanjwa ngamandla bana benze khonokho ababengakufuni kodwa njengoba ngisitsho xa ungena ebhokisini usiyafaka uxa wakho ungena uwedwa.
Lowo ngumnumzana Joseph Chuma wokubandla lezanu PF obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ekoBulawayo. Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Esigabeni sethu lapho esikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namhlanje uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxa lomfundisi Richard Moyo osehlala esebenzela kwele South Africa. UMoyo uthi ukuqhamuka kwecoronavirus kubadalele inhlupho eziningi kodwa uthi sokusiba nganeno kulelo lizwe.
Coronavirus sisekhona, abantu bayahlungakala mihla namalanga, ngelanga sometimes abantu bayabanjwa wafika bo 9,000, 12,000 njalo njalo, sometimes 200, sometimes 300. So kuseneyinkinga lana e-South Africa.
Nxa sikhangele emsebenzini njengoba abantu abaningi beku-lockdown bengasebenzi, lina ke libona lolu dubo lungakanani ngenxa ye-COVID?
Ya, i-coronavirus vele iyenzile inkingeni kunabantu baningi, mara mangiqathanisa na lana e-South Africa okuningi sekungcono, khulukhulu labo banye sebayasebenza lapha masibona abantu baseZimbabwe baningi abayasebenzela umsebenzi wezandla, abanye bayathengisa, abanye bayenza lokhu nalokhu, bayaluka njalo njalo. Abanye nabo uyobona bomama baningi esikhathi ningi bathwayele amadishi bayathengisa umrorho, bayahoda amangadi basikhona ukuziphilisa ngalokho. Mara akusafani ne-last year. Last year kube kunzima kakhulu than umunyaka lo. Siyabona even siku-level 3, siyabona abantu vele bayasebenza laphana lapho, singathi kungcono laphana lapho.
Nxa sikhangele njengani elisechaweni ungumfundisi, kuliphambanise okungakanani ukukhonza i-coronavirus?
Ya, i-coronavirus mama isiphambanisile kakhulu 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 masiqathanisa even masi-changes the way silisonda ngakhona nyamhlanje si vele kunzima kakhulu ngenxa yokuthi abantu baningi ngama-lockdown lawo, abanye babuyele abasakhona ukuza emasontweni ngendaba ye-coronavirus. Even mas ingabheka kuna manye amasonto nanyamhla nje asavaliwe, sazi ukuthi abanye abantu bayathandazana amanani amaningi, mara thina siyazama lapha lapha, sazi ukuthi ama-on and off. And futhi enye into sibonile ngesikhathi esifana lesi, i-coronavirus yayenza umraro omuningi njengabafundisi, ilanga nelanga sithola ama-message, wazi ukuthi abantu ngesinye isikhathi bathi wozani nithandazela abantu, mara sazi ukuthi masabatshela kuthi kune-corona abanye bayakwata ukuthi khani why ungafuni ukuzalana. So izinye izinkinga sihlangabezana nazo, gcina ukuthi abantu sesingathi niyazi umthetho, mara umuntu omunye wakhona umthola asemunyango wakho athi sengizile nomuntu ogulayo. So yikho coronavirus isisogolise kakhulu ngalokho. And futhi masibona ezinye izinto umuraro yasendlini imbangu, abantu bayalwisana, abayalwa abomana obaba. So sometimes abantu bafuna ama-counseling, so siyasebenzisa amafoni ukuthi sikhone ukulungisa senze i-counseling, thola sikhathi eside. So yiyo into yayenza ukuthi emasontweni izinto zibe nzima kakhulu ngenxa yokuthi abanye abantu abakhona ukuzithandazela. Sazi ukuthi abantu baningi bathi awavele ukuthandaza ungathandaza usendlini, mara abanye abantu abakhoni bahlala bakhala njalo bathandazeleni wozani lana, mara sikuno angeke sikhone ukuza, mara abanye nyamhlanje bayakubakwatida basafuna ukusibona ngenxa yokuthi azange zafika ngesikhathi bahlongakalo balahlekelwa ngemindeni yabo, uthanda ma umfundisi wafika kuzokuba ngcono kathi nokuya kokufana. So yibo obunzimeni sahlangabezana nawo lo.
Kuthi ke ekuphileni njengoba amakholwa engasezi echaweni ukuzonika umnikelo, liphila njani manje njengabafundisi?
No, ino ngingathanda kuyikhuluma mama, for mina ngokwami, mina ngumuntu umfundisi osebenzayo, angisi umfundisi loya ujamele imali yemnikelo. Imali yemnikelo iyeza esontweni mara isebenza izinto zesontweni, ama function esontweni ukunceda lapha lapho. Mara mina kaniningi ngimuntu osebenzayo, even mangikhuluma nje ngibuye emsebenzini, ngiyasebenza Monday to Friday, mangiceda ngiyenza izinto zesonto njalo njalo. Angisi umfundisi loya ulinda umnikelo, and futhi impilo yami soloko mangathoma ukuba umfundisi ngazisela ukuthi mina ngikwami angifuni ukudla imali yemnikelo, iyangibangela izinkinga sometimes, so kungcono ngiyozisebenza ufana abanye abantu.
Lo bekungumfundisi Richard Moyo limuze exoxa lapho lo Praxedis Jeremiah we Studio 7 eseSouth Africa. Kulokwesabela ukuthi izisebenzi ezinengwele Botswana zilakho ukulahlekelwa ngumsebenzi ngemva kokuba uMongameli Mokgweetsi Masisi ebike ukuthi uhlelo lwe-state of emergency selusiyafika emaphethweleni. Intatheli izindaba e-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngocweleyo eseHebron khonale kwele Botswana.
Ele Botswana lingaphansi kohlelo lwe-state of emergency SOE lona olafakwa ngombimbitho nyakinye ngenhloso yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Lokhu kwanikeza uMongameli Mokgweetsi Masisi amandla okuthi athathe izinqumo engadingi imvumo kwezinye ingatsha zikahulumende. Kodwa ngolwesihlanu uMasisi ubike ukuthi uhlelo lolu selufika emaphethelweni.
This government that I lead is fully and completely anchored on the Constitution of the Republic of Botswana. In this connection, I want to
inform you that the state of emergency lo na olwakusena mhla zingamachumi amathathu kuMpandula 2021.
Lokhu sekudale ukukhathazeka kwabaningi okugoqela abadabuka eZimbabwe asebehlala kulelo lizwe ukuthi kungalahleka imisebenzi eminingi. Ngaphansi kohlelo lwe-SOE amankampani kade ngavunyelwa ukugumula abantu emsebenzini, kodwa ngokufika emaphethelweni kwalolu hlelo abanye abafana lomnumzana Benjamin Sibanda bathi abantu abaningi bangaphelelwa ngumphako.
One of the good things about it ukuthi uMongameli bethe amakhampani angaxotshi abantu, amakhampani angavali, and they provided funding to ama companies, especially ama locally owned companies. Yes, and then lokhu kusizile ukuthi abantu bagcinakale besemsebenzini. Now that state of emergency isiza kuliftwa by end of September, lokhu kusho ukuthi sokuzayilahla, sokuzabanzima.
USibanda uthi kungaba nzima kakhulu kwabo ukuza ngoba bengakwazi ukuthi kusasa imi njani.
This is a development esishiya silokwesaba. Silokwesaba okukhulu, so asazi ukuthi kuza kwenzakala njani, ukuthi ama companies will they be able to sustain themselves. Sebengasaphoqonga nguhulumende. Kule ngozi enkulu engihleka engenzakala lapha.
AbeZimbabwe yibo abaningi kunani labezizalwane zakwamanye amazwe ezisebenza kule Botswana abalamaphepha okusebenza ama-work permits bedlula inkulungwane ezimbili. Umongameli wenhlanganiso emela ilungelo lezisebenzi eyeBotswana Federation of Public and Private Sector Unions ibofebhuso umnumzana Johannes Tsukudu uthi izichathi kumele zilandele umthetho uma zifisa ukukhipha abantu emsebenzini.
We are aware that there's a likelihood that a lot of employees may lose their jobs as a result of companies not doing well because of this COVID-19 challenges.
Siyazi ukuthi izisebenzi eziningi zilakho ukulahlekelwa ngumsebenzi ngoba ibhizimusi ingekho ngesikhathi se-COVID-19. Kodwa sithi umthetho we-Employment Act kawulandeli uma amankampani efuna ukukhipha umuntu emsebenzini.
The specifications of the Employment Act.
Utsukudu uthi ibofebhuso izafaka ilihlo elibukhali kubanikazi bamabhizimusi ukuze amankampani engagumuli abantu mahlayana. Kusenjalo uMongameli Masisi uthi basendleleni yokuphakamisa unyawo kuhlelo lokuhlaba uZulu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Kumbiko awethule ngolwesihlanu uMasisi uthi bakhangelele ukuthola amajekiseni adlula isigidi inyanga kaMpandula engakapheli. Ele Botswana lithola amajekiseni angaba izinkulungwane ezingamakhulu amane, i-400,000 awe-Sinovac vaccine afike elizweni ngesonto. Iningi eligoqela abeZimbabwe abahlala kule Botswana kade likhathazekile ngesiqubu sonyawo lonwabo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 kuleli lizwe. Kodwa uMasisi uthi kumele kube sekuhlatshwe ingxenye ekhulu 50% kazulu wonke oseBotswana ongakapheli uMpandula. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Sizolelwa lukhozi umqeqetshi weqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu uZwakho Logarisic ngemva kokunqotshwa kweqembu lama-Warriors 1-0 ngele-Ethiopia kumkhankaso we-2022 Qatar World Cup Qualifiers. Ubika intshathela izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji.
Iqembu lama-Warriors libe selijeke amanye engalaleni yemiklomelo yesibaya sika-Group G ngemva kwemidlalo emibili, njalo lesi simo sitshiye abalandeli bomdlalo wenguqubezwende begane unwabo ukunqotshwa kweqembu lama-Warriors ngele-Ethiopia, kutsho ukuba umqeqeshi uDravko Logarisic wenelise ukunqoba kanye emidlalweni elithumi lane ezibhethe esidukwini. Iningi labalandeli bomdlalo bathi kumele axotshwe, ngokodwa yena ekhuluma le ntatheli ekupheleni komdlalo uthe ithuba lisasekhona elokunqoba emidlalweni eseleyo.
It was a difficult game and at the end Ethiopia scored the goal.
Umdlalo onzima njalo ekugcineni iqembu le-Ethiopia lihlohlile, okuyingikhathazayo ukuba lathi sawatholile amathuba okuhlohla kodwa kasiwasebenzisanga. Ekugcineni sibulo yisinqumo esithethwe nguNompembe, kungasenani asechithekile amanzi, angeke siwabuthe. Sekumele sikhangele imidlalo elandelayo. Njengoba sizadlala kabili leqembu laseGhana, kumele sithathe yonke imiklomelo kuleyo mdlalo lakwembili ezalandela lapho. Sizamile njalo indlela esidlale ngayo kayiyangisanga abalandeli bethu.
Umqeqeshi weqembu labafana baleminyaka elithumi lanhlanu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uDumaza Dube uthi kuvele sekuyinjayelo ukuba ilizwe leZimbabwe lingaqhubi kuhle emdlalweni wenguqu.
EZimbabwe ukwehluleka kukhanya ngantiwa yinto esivele esesiyikhwabitha kakhulu. Sikhwabitha ukwehluleka, kasisakhwabithi ukuthi sibe yilizwe lathi elibonakala lihamba phambili kumdlalo yenguqu. Wonke amaqembu amela ilizwe noma yiliphi kungasithi ukuthi kumbe siqamba uloga yedwa. IZIFA yona abakhokheli beZIFA bayehluleka, kuyakhanya sibili ukuthi hayi akulalutho esilwenzayo lapho.
Ingcithi yomdlalo wenguqu uBrian Moyo uthi kuyamangalisa ukuba sekufike ephose iminyaka emibili ukukhonana kwabalandeli ngomqeqeshi uloga unganakwa.
Ngibona ngani akaziqhatshanga, njalo labantu abamqhatshileyo abawubonayo bewuhlule lo msebenzi wakhe nsuku zonke mihla ngemihla. So nxa bona bengenzi lutho ukuthi basuthisekile basa. So abantu esingakhuluma ngabo yilaba abasuthiseka ngemihlolo yempumela le evezwa ngumqeqeshi lo esilayo. Phela akahlalanga mahala la, kuyadula lo muntu ukumgcina lapha esenza imboza enje. Ikuchapa nje khona vele ukuthi sibe sikhuluma nangaye kweminyaka yonke emibili, kuba ngumhlola sibili kuphoze kufanane lo bhubhane lo lwesilalo. Awuboni la kovele ngani kwafika kanye kanye eZimbabwe, imihlolo emikhulu le.
Iqembu leZimbabwe lisemsileni wenganani lo mklomelo owodwa eliwuthwele ngemva kokuba ngutshiki lobhanqale leSouth Africa emdlalweni walo wakuqala. Phezu kwenganani kule qembu leSouth Africa lona elinemiklomelo emine, kuthi ngemva kwalo kule Ghana le-Ethiopia, njalo omabili la maqembu alemiklomelo emithathu iqembu ngalinye. Ngomfumfu iqembu leZimbabwe lizadlala imidlalo emibili lele Ghana, ukuthi noLwezi livakatshele kwele South Africa ligcine ngokwemukela ele-Ethiopia. Iqembu elizabhutsha imidlalo yezibaya liphezu kwengalane yemiklomelo yele lizadlulela phambili liyexekwa lamanye kudingwa amahlanu aza kuyamela izwekazi lase-Afrika kumidlalo yezizwe zomhlaba ngomnyaka ozayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MDC Alliance lithi iningi liyehluleka ukubhalisela ukuvota ikakhulu kwabatsha ngenxa yokuswelakala kwezithupha emahofisini kahulumende, njalo abanye abalancwadi zokuzalwa ngenxa yezizathu eziningi. Iningi labantu eZimbabwe lithi kumele inkokheli yomdabu yehlukane lezombusazwe ukwenzela ukuthi abantu bevote bengabanjwa ngamandla. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Ngiyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.